okutshwe ngubaba uNdweni kuhle kakhulu. Uvikela indawo kaMthwakazi. Indlela ayenza ngayo uChief utshengisa ubungcwethi, utshengisa ubudoda, utshengisa ubuduna. Yizwi induna esizikhangeleleyo komthwakazi ukuthi ngabe silazo. Zonke nje ziphatheke ngendlela yokuthi wenza kanjani uNdweni. Kube ngakuyavuma. Zonke induna ngabe ziyaphatheka. Zimchase kakhulu kule nkulumo okuzayenza ukuthi uhulumende weZimbabwe athuke ebone ukuthi hayi abantu bakwaMthwakazi sebelifuna ilungelo labo sebefuna ukuzimela. Kodwa ke ngendlela yokuthi amanye amakhosi ethu kukhanya athule, kukhanya uNdweni kabe kumele ukuthi sibili yona le ndlela kumele siyenze thina abantu iyabe ibaluleke kakhulu. Izafosa amanye amakhosi ezinye izinduni ukuthi ngapho uZulu sokunguye osetshengisela njengakhona okunje okuthi kumele kuye matshwa kwistatue sikaNkomo nge-Friday. Zizayethuka nazo zikuxhaseni induni.
So kodwa nxa sikhangeleke abantu abesaba ukuthi enxaye bangadutshulwa kumbe into ezinjalo nxa betshengisela.
Mthembu, amazwe omhlaba akhangele, amazwe omhlaba akhangele. Uhulumende kamnangagwa lokhona ngendlela akhankasa ngayo emazweni omhlaba uzayesaba ukuthi kuzamnyanyisa. So abantu ngibona ngani ngendlela ekhona kumele bekhululeke okokudutshulwa lokhu bengakwesabi, ngoba uMnangagwa uhambe ekhombisa amazwe omhlaba, ekhombisa amazwe omhlaba ukuthi wozani eZimbabwe, Zimbabwe is open for business. So nxa sekungaba nokudutshulwa vele phezu kwezindaba lezi ezikhona ezedlulileyo eka-1 August esikhathi kuluthwa laphana abantu beze betshayo koBulawayo, ngibone ngani kungambisela emuva umkhankaso wakhe lo we-open for business. Njalo le ndlela kungathuyezwa kathesi kungani vele into azimaka kuhle ngaye. So angiboni abantu kumele sikhululeke sihambe siye khankasa lolu mkhankaso kababukhayisi.